sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 10 kumabasa 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lomhlanje.
Iqiniso kasilazi kodwa isifiso sethu phela sinye ukuthi bona laba abayelufakileyo baphumelele isifiso sethu sonke lesi singazi kodwa ukuthi kuzakwenzekalani kodwa sinethemba ukuthi kuzahamba kahle.
Umthethondaba wePretoria High Court ukhangelelwe uba kusasa uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezinamaphepha okuhlala nokusebenza kulelo lizwe aphela ukusetshenziswa ngohlangula lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sekulensuku ezingamakhulu amathathu 300 umnumzana Job Sikhala evalelwe entilongweni okubizwa ngokuthi remand prison esetheswa icala lokuthuthuzela udlakela enyathime kulandela ukubulawa kukankosikazi Mo Blessing Ali ngawacutshangelwa ukuba babedlelana lebandla leZANU PF. Igqwetha likaSikhala umnumzana Jeremia Bram uthi kuyamangalisa ukuba imithethondaba yalile ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Umnumzana uChachaphulu omele inkulumane yedale lePhalamende uthi kuyadanisa okwenzakala kuSikhala.
Indaba yokuthi abantu bavalelwe ku-remand prison for 300 days singakhulumi ngokuthi ngesikhala kumbe ngubani. Umuntu oku-remand prison member futhi umuntu angelacala, an innocent man. You are innocent until you are proven guilty. Why should any man be in prison for 300 days? So innocent. Chezezi futhi ngiyofisile. Iyovele ukuthi sihlukuluza abantu. Kodwa endaweni yasikhala-ke siyakwazi ukuthi icala lakhe licala elipolitical. Ngawo licala okuthiwa bona bathatha abavidiyo bayezani. Ngawo phela basekuhambisa 2 days bakwazi ukuthi besebemhambi sebemndeni kukhona. Wafaywa kwaphela bamkhonvikta ukuze bamkhulule. Kuyatshengiseka lamhlophe ukuthi uphala mhlaphana ukuze ahlukuluzwe kuphela. Njengepolitical prison kulama-political objectives. Asigcinele isikhala sejele ama-elections ezedlule. Asigcinele isikhala ejele. Aze kuze kube nje yiyo into eyenzakalayo thina-ke mina njengophulu njengomuntu okhangela vele ezezomthetho ngikhomentetha njengomembe ophalamende wenkulumane ngiyawusola kakhulu ukuhlukuluzwa kwabantu nokuhlukuluzwa kwaSikhala ngendlela enje.
Ye manje lobo kusola kodwa kulantela engayenza phela ngoba lapho umthetho kumele usebenzi le
eZimbabwe yinto sithi thina sine-struggle yokuthi kumele sifake uhulumende omutsha ngoba khona kwenzakala emuntu leyedwa esimaziyo okubhalwa ngayo emaphepheni kwenzakala ebantwini abaningi kakhulu abahlezi emadlela. I-system yethu leyo kithi ukuzama ukuthi ungayibungisi ibenzele umuntu oyedwa kunzima. Isikhala la izakutshela the same thing. I-system kumele siyikhiphe siyosule siyikline sifake abantu iphesenteji ku-system ezasebenza ingakhangela umhlobo ingakhangela iphathi ingakhangela okuningi kodwa isenza umthetho njengoba ijustice njengokuzitsho.
Okwehlula ngebheyili vele kuyini?
Ibheyili likaSikhala ngokubona kwami abestethi bazazama ngayo yonke indlela ukuthi azodliwa ibheyili ngenxa yokuthi ngithile ukuthi indaba yakhe ngepolitics ngepolitical tizila i-system asezivume ukuthi umuntu enzalo waphiwe ibheyili. Sesikubonile ezikhathini eziningi lapho i-system kho ehluleka khona ukuthi yenze umsebenzi njengoba ngenxa yokuthi babekhangele ukuthi umuntu lowo izepolitical prisoner. Yikho okwenzakala kwisikhala iZANU PF ifuna ukuthi ahlale phakathi ukhetho luze ludlule.
Umnumzana uChachapulu ligqwetha njalo umele inkulumane edale lePhalamende. Sixoxe laye ekobulawayo. Umnumzana ziyambi umphathintambo kahulumende obona ngezemithetho uthi uhulumende kangeneli kudaba lukaSikhala lokunye. Umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF uthi uhulumende ulandela imithetho yelizwe ekuthoniseni icala likaSikhala.
Kube indaba kaSikhala liyana ngifuna ukuthi ikhangelwe kuhle ukuthi athi icala likaSikhala njengoba vele indaba leyisemakoti dube. Indaba eyisemakoti lezi dube sibalekele ukuthi sikhulume obunye obezaphambanisa indaba eyisemakoti. Ikakhulu thina abazumba ngazo xa sezikhuluma sezingani sileqelele ngale siyali esibekelelayo. Ye yikho nani ngisuka ngani ngiyakubalekele ukuthi ngitsho fike ukuthi indaba le ngiyibona njani lokuthi ibanjwa njani.
Ye kodwa siyakhumbula isikhathi uLookout Masuku lo dumisa daba engwabo evalelwe akufani lakhona.
Yebo, mina engingakutsho ukuthi indaba le njengoba isemakhotini nje ngisithi ngabe kuthi asiyayinika amakhoti wona ayiphuthe bese sikhuluma ngayo sesikhangela impumela eyiyo eyethulwe ngamakhoti ngoba kakhethi kunje nje yazi okungesifile nolwazi ukuthi kathi indaba kaSikhala yona vele amaSikhala akhe wona aminjani.
Kuthiwa wajojozela uDlakela into ezinjalo singazi ukuthi umuntu uyavalelwa isikhathi sonke lesi baba Gawule
kumbe khona kakathile yikuthi ukuthethezela uDlakela emacaleni lakhona etheswayo isikhala etheswa amacala ukufuna ukugenqula uhulumende ukugenqula uhulumende ngento zodlakela lezi njengakhona esakubona kuma kubo Arab Spring ngale kubo kuzeni bomamazwe ndabo Libya o amazena lana okusenzakala khona kwenokwana ukuthengisela wathina sokufika kugenqula labo uhulumende so kunjalo lakho okwabosikhala amacala amakhoti la abe udaba lwakhona bebelibamba ngaleyo ndlela singazi kodwa ukuthi kade sifungalwe sokukulipi bami
kodwa bona ngokutsho kwabo selibathi bakhangene khonoko ukuthi icala bamethesa lona ngelokuthi wathojozela uDlakela hathi ukuthi wayefuna ukugenqula uhulumende.
Ye kodwa-ke ngiyithe ngisithi ngisuke ngisithi njengoba indaba lezi zinangisemakhoti sigcina sesingasakwazi ukuthi kade vele kahle kahle icala lona eliyilo alethweswayo amakhoti yiliphi lakhona elivezwa obani kheloku uthothozela uDlakela khonoko uDlakela lwakhona lungasodlakela nje kuphela bantu lodlakale lolezomba ngaso olulenjongo yokutshintsha uhulumende.
Umnumzana Philip Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Umthethwandaba wePretoria High Court ukhangelelwe ukuba uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezinamaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe aphela ukusetshenziswa ngoNhlangula lonyaka. Icala leli laphanyekwa emthethwandaba lo yinhlanganiso ye-Ellen Suzman Foundation ethi akwenziwanga ngemfanelo ukuvalwa kohlelo lweZimbabwe Exemption Permits. Kulabadabuka eZimbabwe abalamaphepha la afika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyangalombili 178,000. Omunye wabalandela udaba lolu ngumnumzana Siphongolube olephepha leZimbabwe Exemption Permit.
Iqiniso kasilazi kodwa isifiso sethu phela sinye ukuthi uhulumende ukuthi ababona laba abayelufakileyo baphumelele. Isifiso sethu sonke lesi singazi kodwa ukuthi kuzakwenzekalani kodwa sinethemba ukuthi kuzahamba kahle.
Ithemba lenu lingaphi khonapha baba Ngulube?
Ithemba phela nxa into singenelwe ngabantu bomthetho siyabona ukuthi uhulumende loba sikwazi ukuthi uhulumende into leyana sayigcina yaphiwa ngozwelo kodwa umthetho lendlela phela otshoyo ukuthi abantu nxa sebehlala isikhathi esingaka 5 years kusiyale kuleyi manye amalungelo okufanele bawathole ngendlela ezithize noma bengatholi okugcweleyo kodwa sicabanga ukuthi ngendlela okwenziwe ngayo asiphikisani lo hulumende but sicabanga ukuthi waphangisa ukuthatha i-decision ya siyamlandela uhulumende kasiphikisani naye kodwa sibone ngani waqhamazela nxa ethatha i-decision yokuterminator yanizizanizi.
I-Ellen Suzman Foundation uhulumende we-South Africa kazange akhulumisane lalabo abalamaphepha lawa njalo labanye abantu okuthiwa ngama-stakeholders ukubona njani khona?
Sivumelana labo siyacabanga ukuthi i-consultation eyaba khona was not enough kwavele kwaba yi-announcement bengile ukhanyele kathesi omunye wabantu abamele lona loliyani udaba ama-lawyers ona bekhuluma ngokuthi i-government ivumela i-pressure ngazo ukuthi ngathi ngesintu sakithi ivumela ingcindezo esuka kumphakathi vele ngicabanga ukuthi kube yi-political decision liyana kayizange ilandele umthetho. Siyakwazi ukuthi abantu ku-ground ANC is losing its power because of immigration law. Siyakwazi ukuthi iparty kaMashaba ithethe iration eningi from amavoti last time because bona bebecampaigna ama-immigrant esinginaseniyaku-migration law. So siyabona ukuthi ku-ground akulanto practical abayenzayo nani iparty kaMashaba. But just because they mentioned immigration law ukuthi bona they want to clean out targeting amaZimbabweans, most South Africans voted for them. So mbona ngani ANC yalandela lona leyana yavumela loyana yani pressure ebivele kuma opposition party just because they see they are losing political power, they have to do something.
Lo ngumnumzana Sipho Ngulube olephepha leZimbabwe exemption permit. Sixoxela ese Johannesburg kwele South Africa. Manengi amakholwa namhla ananze usuku lokuvuka kwaJesus Christ kumbe uJesu sikubeke njalo. Umfundisi uSenisimanda uthi lesi sikhathi esiqakathekileyo esamakholwa.
Namhla lesiko liqakathekileyo lapho besikhangela khona ukuvuka kukaJesu kwabafileyo. Ngathi isiKristu sona vele ngokwaso siphezu kokuba uJesu wafa wavuka kwabafileyo. Kodwa abafundi bakhe basebembona ukuthi usevukile, bahamba abantu ngethuneni bamfice ngekho. Ngakho into iqakathekile into ebeyesikristwini, isikristu sethu singakho. Ngathi isikristu yiso yilo lodwa ukholo olulento enjalo, ukholo okukhonza khona umuntu owayephila wafa wasevuka kwabafileyo. Isikhola thina ukuthi nguJesu uNkulunkulu, njalo ingxenye kaNkulunkulu.
Abaphilayo-ke sithi pho balulandela kanganani usuku lolu?
Singakhangela ukuba umhlaba wonke jikelele kwenziwa leyi holiday kwaba likhefu. Ngakho kuyanceda ukuthi abantu baphele isikhathi sokuba bathakazele lolu suku kumbe ngithi balukhumbule njalo. Njalo amabandla amaningi ake esenza ama-conference, imihlangano ehlukeneyo kusukela ngolwesihlanu kuze kube namhlanje. Ngakho-ke kuthi ukuthi kuba yinto ethokozelelwa ngumuntu wonke, njalo kuyasinika isikhathi sokuba lathi sithole isikhathi sokukhuluma ngokholo lwethu, njalo lokuba sicabange umsebenzi kumbe singathi isenzo esenziwa nguJesu Kristu esakhulula abantu esonweni, njalo sakhulula-ke izizwe zonke.
EZimbabwe singathi abantu bakulandela kanganani konke lokhu mfundisi?
Njengoba thina sikwazi ukuthi iningi labantu abeZimbabwe engathi nxa sikhangela inombolo ezikhona ezabantu abacubungulayo bathi bona singathi kumbe 85-90% yabantu beZimbabwe bangamaKristu. Ngenxa yakhonokhu kutho ukuthi iningi labantu liyabe liphuma lisiye emabandleni. Kodwa lo nyaka sinanzelele ukuthi imihlangano eminingi ibingekho, nama-conference abantu abaningi bayihlulekile ngenxa yokunotho yethu. Kunzima kakhulu esikhwameni lapha kubanzima.
Umfundisi uSenisibanda ukunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekoBulawayo. Kusenjalo inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo bakhonona ngokusetshenziswa kwamabandla ezokholo ekuqhubeni ezombusazwe. Lokhu kuza ngesikhathi abezombusazwe bephithizela ezinkonzweni kunanzwa ikhefu lePasika. Abanye bathi le yindlela yokudinga usekelo lwamavoti. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Inkokheli yezombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri, lo msekeli kamongameli umnumzana Constantino Kuvea Chiwenga bethekelele amabandla amakholwa ngesikhathi sePasika lapho abakhulekelwe khona abavangeli babafisela impilo enhle. Bebesithi bathakazelela ikhefu lePasika. Abanye abafundisi bayakusola lokhu besithi le yindlela yokukhankasela ukhetho oluzayo oluzakwenziwa lonyaka. Umfundisi Francis Masetsa ngomunye wabasola izenzo zenkokheli yelizwe.
Indaba bengavuyi uzokhonza ngathi lathi bona bebuya ingathi bafuna ukuba ngabapostoli kumbe bafuna ukuba ngamakatholiki kumbe ngababhaptisti kumbe yini, begqoke isigqoko zethu ezingayisizo isigqoko abajayele isigqoka kumbe behambe emasentini abo. Bayasebenzisa ama-church gatherings ukuthi ba-politicize abantu bebatshele ukuthi kumele babavothele.
Omunye njalo osola okwenziwa ngabezombusazwe ngumfundisi Travis Moyo oyebandla le Roman Catholic Church.
Siyaswela ukuthula kulobudlwangudlwangu obukhona, obudlwangudlwangu obuphathelane lepolitiki okwenza ukuba loba sisiya kulolu khetho sinanzelele ukuthi lobudlwangudlwangu lokhu kulwisana lokhu kuseleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasithi ithemba.
Umfundisi Simbarashe Maringosi uthi abezokholo akumelanga bancedise abakhankasela ukhetho oluzayo.
Kuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni, ikakhulu ngesikhathi sama-elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29:11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni atshiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka kokuba lokuthula.
Umnumzana Tapiwana Shishirika wenhlanganiso eyeYouth Zimbabwe Trust laye uthi bahlutshwa ngokwenziwa ngabezombusazwe ezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
There is a legitimate moral expectation on the church to take the lead in uniting our people and building a peaceful, socially cohesive nation and just country. Church leaders must also make use of the social power that they possess to encourage peaceful civic participation and harmony in the diversity of political choices.
Sikhangelele abokholo ukuba bakhokhele ekwenzeni ukuba abantu babambane lokwakha ilizwe elilokulingana kwamathuba. Abezokholo kumele benze ukuba abantu bazwanane kungelani lamabandla abawasekelayo, ukutsho uChirika. Umnumzana Reward Siziba ingcwethi kwezombusazwe ulombono ofanayo.
Wokuqala ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi abantu bemasonto bona bandise ukuthi bethi abalandaba lezombangazwe kumbe abayenzi into zombangazwe, bona bayenza kwesontweni, abayenza ezombangazwe kabayenze bodwa. Lokho akulunganga ngoba esontweni yikho lapho abantu abalaywa khona, yikho abantu abatshelwa khona ukuthi umuntu kumele aziphathe kanje, umuntu kumele ayenze kanje. Okuhle lokhu, okungekho right yilokhu.
Asenelisa ngokukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa, kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa abakade bengaphendule umakhala ekhukhwini. Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi akulanto embi enziwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngoba basebenza okubhekane loZulu.
Umuntu ohlonipha uNkulunkulu, umuntu onanza elungile labantu, njalo umuntu onenjongo yokuqhubekisa ilizwe leZimbabwe, kwanto abaningi sebekubona khonoko. Abezisonto labo, iningi labo lakhangela amapostoli amaningi, kanye lamachurchi ama-mainland churches, okwakhanya ukuthi amaningi abo bakhanya ukuthi bayaphikisa kakhulu, bayakhanya ukuthi bayasola uhulumende ngenye indlela. Kwesi kwanto amachurchi amaningi lapha ayakhona uba Mnangagwa sesamukelwa kuhle ngabantu, njalo etshengisa ubuntu. Kutshengisani khonokho ukuthi waMnangagwa umkhokheli wabantu, kutshengisani khona ukuthi ibandla leZANU-PF selilibandla labantu bonke, ibandla leZimbabwe.
UMnangagwa uChiwenga labanye abakubandla leZANU-PF bajayele ukwethekelela amakholo ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho. Ngempela viki bethekelele eMethodist Church, Roman Catholic Church, Apostolic Faith Mission eyakomwaja leZimbabwe Christian Church. Besenza lokhu bebesiya ezinkondleni lezi begqoke izembatho zalezo nkonzo. Ngimele isithu 7 ngiseharare imlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu lezempilakahle e-Community Working Group on Health bathi kuyamangalisa ukuba eZimbabwe lokhu lilwisana kulezi nsuku lomkhuhlane wesihudo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Okwamanje kulabantu abalitshumi lanye abalaliswe ezibhedlela ezijiyeneyo eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Abagulayo basezibhedlela ezibalisa iBidebridge District Hospital esabelweni seMathebeleland South, eMashingo General Hospital lezinye. Umqondisi wenhlanganiso le umnumzana Itai Rusike uthi umkhuhlane lo umemetheka ngenxa yokusilela kwamanzi ahlanzekileyo, ikakhulu emadolobheni amaningi okungasatholakali amanzi abulala igciwane lecholera.
Some households are going for weeks, even months without water. So as a result, people are looking for alternative sources of water. And in most cases, these are shallow and unprotected wells.
Eminye imizi iqeda amaviki ambalwa kumbe inyanga ingelawo lawo manzi.
Ngenxa yalokho-ke abantu basuka badinge ezinye indlela zokuthi bawathole lawo manzi esikhathini esiningi bebathola imithonjeni engachoniyo njalo engavikelekanga.
Uhulumende uthi lanxa sezikhona izehlakalo zabatholakala belomkhuhlane wesihudo, seliphansi kakhulu inani lalabo ababanjwa ngumkhuhlane lo emaphandleni lasemadolobheni. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa ngesikhathi sethulela intathelizindaba okukhulunywe edale labaphathintambo bakahulumende. Unkosikazi Mchangwa uveze ukuba uhulumende uselemali edlula kancane izigidi ezingamachumi amabili 24 million yokulwisana lomkhuhlane ohudo elizweni.
Cabinet is informing the public that ministers of state for provincial affairs and devolution and their teams will continue to support activities to fight the cholera outbreak.
Iqula labaphathintambo lazisa uZulu ukuthi abaphathintambo bezabelo kanye lamathimba abo bazoqhubeka beseseka imisebenzi yokulwisana lokumemetheka kwekholera.
Izakhamuzi emadolobheni zithi ukusilela kwamanzi yikho okubangela ukuqhamuka komkhuhlane wohudo. Umnumzana Philemon Masina ngesinye salezi zakhamizi.
Umkhuhlane wekholera usungani ulokumemetheka ezweni lonke. Nxa sikhangele koBulawayo lakho yikho lapho othola ukuthi kulamalokitshi amanye asele more than amaviki amathathu engelamanzi. Lokhu sokungenza umkhuhlane lo umemetheke kakhulu.
Umnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi kuyinto edanisayo ukubona lo mkhuhlane uqhamuka okungapheliyo eZimbabwe.
Umkhuhlane wohudo sulokhu qhubeka usiba yinkinga elizweni iminyaka lomnyaka, iminyaka yonke nje. Abantu bayafa emakhaya lasedolobheni. Imbangela ngamanzi angahlanzekanga, imbangela yokuswelakala kwamathoyilethi asebenza ngendlela efaneleyo esithi ngesikhiwa yisuwa system.
Uncube uthi kuyadingeka ukuba kulungisiswe lokho okubangela umkhuhlane lo.
Kulungiswe izinto zona lezo ezizwe eziyinkinga, kube lamanzi ahlanzekileyo, kube lesuwa system, amathoyilethi asebenza kahle, izibhedlela lazo zisebenze ngendlela efaneleyo. Ngaleyo ndlela sizakwazi ukulondoloza sivikele impilo zabantu.
Abogatsha lwezempila kahle bathi okwamanje kulabantu abangamakhulu amane 400 abacatshangelwa ukuba babanjwe ngumkhuhlane lo. Lomkhuhlane uqhamuke eZimbabwe mhlaka 12 kunyanga kaNhlolanja edolobheni leChegutu esigabeni seMashonaland West. Ngimele eStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ungani kuhle kwezulu lokuhlupha kwamanzi okunatha lawezifuyo esobeleni seMatabeleland kwenze usomabhizimusi ongumlimi omkhulu we-plum tree athengise inkomo ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu 250. Wabuthanisa imali wathenga umtshina wokugebha imigodi yamanzi. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Umnumzana Mkhulunyelwa Chaya Nkomo owazala ngokuthi nguSirata uthi ukuhlupha kwamanzi kwamenza waba nomdlandla wokuthi athenge imitshina yokugebha imigodi yamanzi.
Imota leyi ngayithenga eChina, inkomo engizikhuphileyo zi-250 ngisathenga inkomo imota enani. So inkomo zahamba siyangikwazi ukuthi izazibisa yini, kodwa ke ngibone ngani ngiyabasebenzela abantu ukuthi khona abantu bebe lento yokusebenza eduze. Yikho isifiso sami yiso sibene sokuphela. Amanzi azatholakali emadamu, amadamu azagcwali ngendlela. So ma ukhangele amanzi esilawo kufanele etholakale phansi. Yonke into nje ekhona emhlabeni iphila amanzi.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemfundo yaphansi leyaphezulu unkosikazi Evelyn Ndlovu obengcuzwa ukuba izikhulumo ezihloniphekayo kulumbuthano ubonge unkomo ngakwenzileyo. Amazwi akhe ethulwe ngobe mele kulumbuthano unkazikazi Ethel Moyo owaba ngusikomiji weplantri.
Umsebenzi lo oyenziwe lapha ngumsebenzi omkhulu kakhulu owenziwe ngumainline esomnene. Compliments government efforts as a water provision to the community, water to the people. Lani lazigcizelela lathi lina ukugeza imiganu, ukugeza imizimba yethu sibe bahle kangaka, ukunatha kambe akulampilo engelamanzi.
Umele ibulilima wesedalela eParliament ekubandla lezano PF uMnumzana uMuziphuthi njalo ngumsekelo omphathi ntambo wezemibiko yamagagasi e-internet uthe uhulumende kumele asebenzise imitshina yokugebha amanzi ebantwini abanjengonkomo hatshi ukubisa amakampani aseHarare.
Nxa uhulumende lama-NGO besenza imisebenzi yokudingela abantu amanzi ayabuya all the way from Harare ezogebha lapho amandiya yiwo aselokhu ebuye ezogebha kithi lapha emangeni.
Ukhansila Landi Ndebele owat 18 ujabule kwamagamango wenziwe ngunkomo.
Sikhangelela ukuthi umtshina lo usize kakhulu indawo yethu ivele iyasilela manje. So lapha sibone ngani uwenze umsebenzi omkhulu kakhulu lokuthi uhlangabezana nenhlelo zikahulumende ezifuqa ukuthi kube namanzi ahlanzekayo ebantwini. Amanzi lapha ahlupha okwedlula ukuhlupha. Imigodi eyagejwa nguhulumende kungakaze kube yi-independence imithathu kuphelisa omningi esebenzayo. Kodwa akula mgodi ekahulumende kuzofika kathesi.
Umlisa wezomnene uMnumzana Walter Chumalayo ubonga okwenziwe ngunkomo.
Sithole into engasinceda kakhulu ukuze sihlale kuhle. Isigebhele amanzi, sithole amanzi ahlanzekileyo. Sigebha amanzi ngabathi bakhatshana befika besikobha.
Omunye osomabhizinisi odume kakhulu emango uMnumzana Michael Nene Ngwenya laye uthokoze okwamagama.
Into ayenzileyo izancedisa isizwe sonke nje jikelele ngerik yakhe leyo. Uyakwazi ukusebenzisana labantu kuhle ubaba unkomo senze isikhathi eside lami sisebenzisana nje sitshintshana nje imbono kwezamabhizinisi.
Isakamizi secholotho esingcelezanele ibulilima uMnumzana Noah Hlabangane ubonga intuthuko esigabeni lesi.
Siyathokoza kakhulu ngalokho okwenzakale kubaba unkomo, ulethe intuthuko esigabeni khona lapho ukuthi lathi sowuzabalula ukuthi sibe lamanzi emakhaya. Ahlupha kakhulu amanzi sibileli. Sesiswele labantu abasigebhelayo kwesikhathi bebiza imali eziningi kakhulu. Esithemba ukuthi ubaba unkomo njengoba eselapha kuhle sizaxoxisana laye njengomakhelwane, njengomuntu oyisakhamuzi sakhona lapho.
Uzulu wonke walindawo ujabule kwamagama ngomtshina wokugebha izibholane njalo abaningi bahle babhalisa ukuthi bagejelwe imigodi yamanzi. Himelo yesitudio 7 esomnene ebulelima igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Lapho ke silithale izwisa nje ukuthi lizwe ezepasika kulajo kulamhlanje ngaphohle ukuthi sixoxa ngekhefu lepasika njalo silonyari mashamombe ozabe khuluma ngefilimu yakhe. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo sekulensuku ezingamakhulu amathathu 300 uMnumzana Job Sikala evalelwe entilongweni esethizwa icala lokutshotshodlela udlakela. Abakwandla lezanu PF bathi imithethondaba ilandela imithetho yelizwe ekuthoniseni icala likasikhala. Umthethondaba wePretoria High Court ukhangelwe uba uzathonisa icala lezizalwane zeZimbabwe ezingamaphepha okuhlala kulelo lizwe kusasa. Siqhuba lapha-ke uhlelo lethu olivalisayo. Umthombo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.